sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkelange njabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 15 Mabasa 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka ngombiko wesikhulumeli seZANU-PF umnumzana Chris Mthangwa othi ibandla lakhe yilo elizakhokhela uhlelo lukahulumende olokwabela abantu abalambayo ukudla elizweni. Iqula likahulumende weZimbabwe likhona emhlanganweni omkhulu wokuhlaziya umumo womnotho emhlabeni jikelele e-IMF World Bank Spring Meetings enzelwa eWashington DC khonapha eMelika. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump namuhla umiswe emthethandaba ekuqaleni kokuthoniswa kwecala lokufumbathisa owayesifazane ophila ngokuveza umzimba emphakathini unkosazana Stormy Daniels. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka ngokubikwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Chris Mthangwa othi ibandla lakhe yilo elizakhokhela uhlelo lukahulumende olokwabela abantu abalambayo ukudla. Inkokheli zomdabu yizo ezizakhokhela lolu hlelo njalo namuhla bekulusuku lokugcina olokubhalisa abadinga usizo lokudla. Esikhathini esedluleyo uhlangothi lukahulumende weMelika olwe-USAID lezinye inhlanganiso eziphathisa ngoncedo ziveze ukukhathazeka ngenxa yokusetshenziswa kokudla ukulwa impi yezombusazwe. Ngenyanga edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukuthi ilizwe lidinga izigidi ezimbili zamadola eMelika ezokuphathisa abalambayo. Umthwanga wethu lelumbiko emhlanganweni lentathelizindaba eseHarare.
The party will be superintending people at the village level to make sure that people don't starve. And if you are a government bureaucrat,
ibandla liza kuba lihlola okwenziwa ezigabeni zonke zelizwe ukuze abantu bengalambi. Nxa uyisisebenzi sikahulumende ungaqhubi umsebenzi kuhle, ungamangali nxa sisukuxotsha ngoba sifuni ukuthi abantu bethu bafe ngendlala. Njengebandla sizinikele ukunqoba impi yendlala le.
Umnumzana Chris Mthangwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF ubekhuluma emhlanganweni lentathelizindaba eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loncedo olokudla lowaye ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Abomdabu, abalisa, osobu izinduna, abantu ababeshonipha ngale muva, iningi labo kade sibabo bakhona abahayiqonda, iningi labo ezibabo kade sebaguquka baba ngabantu bekhohlaphakathi nale butha yezamthetho. Abantu abaningi ngabanenzela ukwenza kwabo sebegidinga ezamthetho sebekhohlwa ukuthi bona bangabathungameli bomdabu. Ngokunjalo-ke abantu abaningi balokubhalo ukuthi ambe nxaso kunyeko ezandleni zalaba bantu kunengozi yokuthi abantu abangasebezamthetho bazasondani. Njalo sokusebenzisa abantu amalungelo abantu alimali.
Sizwe isikhulumeli seZANU-PF ubaba uChristine Mthangwa ekhuluma namhlanje sithi bona njengebandla bazakhokhela uhlelo lukahulumende olo ukwabiwa kokudla.
Vele ibandla leZANU-PF njengangokufihla sesiyasenza kuma-platforms amaningi ukuthi bayathi ukuthi eZimbabwe iZANU-PF uhulumende weZANU-PF sesizayiza lezonkulumo ziphuma kubakhokheli beZANU-PF nalabantu abakuhulumende. So-ke ngamthanga ukhuluma njalo akusima ngathi sikakhulu thina kuvele kufakaza loko esikubonayo kusenzakala. And eqinisweni ukuthi nxa kuwukuthi ibandla leZANU-PF selizathungana kubenzeza lezinkulumo, iqiniso yokuthi izinsina lazo nezo esizithembileyo esaziyo ukubana hayi izazama ubungcono bazo kodwa-ke sizabe sezibanjwe ngentamo lapho ukubana zigijime zisenza uyintambo yeZANU-PF. Ukanti uhlelo lokudla lokubalinika abantu bonke kungeyandaba ukuthi umuntu lowo ungashi iphathi ngoba iqinisweni ukuthi abantu sonke lapha eZimbabwe siyabhadala imithelo etshiyeneyo. Ngokunjalo kulilungele siyabahlali beZimbabwe ukuthi ngaso kufika lesi sigaba sokudla ngaba kubana izula linyanga. Kufanele sonke singokulinganayo ngoba sonke singabantu, sonke sidinga impilo, sonke uhulumende loyo engohulumende wethu.
Sizwa njalo abanye abasemadolobheni besithi ngabe uhlelo lolu luyangenela njalo luphathise labasemadolobheni njengoba indlala isibhahile. Lokhu likubona njani?
Well, eqinisweni ukuthi abantu emadolobheni labo indlala ingenile. Singakhohlwa phela abantu abahlala emadolobheni kanti esiningi labantu amakhampani awabo. Siyakwazi ukuthi phose abantu abangaphansi kwechumi se-70 isikhathi less than 10%. Abantu bona abangabantu yibo abantu abathathiweyo. Iningi labantu leli kuqalo liningi lelalithathwayo. Abantu abazama ukuzusebenza bazama ukuthengisa indawo zokuthi ziyabona zenela abantu. So abantu abaningi badonsa ungagala ezindlini lapha khonapha obulawayo bakhona abantu abadlakanye ngosuku. Bakhona futhi abanye abangaziroad bazakuhlabela ngalelo suku. So kuyadengisa ukuthi kule ndingeko enkulu yokuthi uhlelo lolu lubuye futhi emadolobheni.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ezigoqela umphathintambo wezemali, umnumzana Mthuli Ncube, usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe, labanye basemhlanganweni omkhulu wokuhlaziya umumo womnotho womhlaba wonke jikelele lamazwe IMF World Bank Spring Meetings eWashington DC. Usiba lukhulu webhanga leRBZ umnumzana John Mushayavano usemhlanganweni lo okokuqala selokhi engene ngeviki ephelileyo esikhundleni lesi. Umshayavane esanda kungena esikhundleni wethulele abantu bakwele Zimbabwe uhlobo lwemali olwe Zimbabwe Gold kumbe iZiG ethakazelelwa ngabakubandla elibusayo. Kukhangelelwe ukuba uzakhulumisana laba IMF labe World Bank ngesikwelede seZimbabwe. Kambe kuzaphumani kunkulumo ezakwenziwa ngabeZimbabwe leziphathamandla zamabhanga la. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Patterson Sibanda okubandlela ibusayo othakazelela ukuhlolisisa ezomnotho.
Indaba yalokho kwabo monetary fund behlangana leRBZ mbona kungasinceda kakhulu ukuthi labo bakuzwisise ukuthi iZimbabwe ifunani. Siyakwazi ukuthi America layela ama interests, oRussia bala ama interests, oChina bala ama interests, oKorea bala ama interests leZimbabwe. Thina iproblem yethu ukuthi sasuka saba too much of an industrial hub, sanga develop asila infrastructure eqinileyo, ama industries avalwa ngabanikazi abasebezondele ukuthi lati sifuna okungokwethu. Now asingeke saba lilizwe elisebenzisa ama bond mchokocho ku RTGS imali singayaziyo lokuthi imeleni. Sifuna imali yokuthenga ngayo iZiG. Awubonike i right ngoba kayifaki dollar phakathi, kayifaki yen phakathi. Ibiza iZiG, iZiG zimdo zim gold. So which means iZiG imele ebele power ngoba siyelekanise le golidi esilalo emabhenki lesilalo phansi. Can you imagine 2 million people esivuka siyadinga singaze stobhe ipoint umuntu eyodwa egolide iyasigcina eZimbabwe. Okukhona ukuthi thina asithembane nini njengamaZimbabweans sibone ukuthi ya iZiG le siyayipromota imali yethu siyigogose sithenge i-US dollar kathesi ungathi akhangela idollar langkhona lidabukile. Alisebenzeki imali yangkhona ayitshintsheki ilizwe bani singahlala singela change. Hayi qinisweni kodwa abantu ake sivumeni yebona yesisempini yomkhonomi kodwa asivumeni ukuthi lati singabantu singamaZimbabweans silokwethu okusukumeleyo.
Yes, banda manje ubona ngizani kuyaphumani khonapha ke emhlanganweni we-IMF le-World Bank lesiphathamandla ze-RBZ. Nxa sikhuluma ngeyanto yakwazithi iZimbabwe ilesikwelede esikhulu kakhulu siyafika khonapha kuma-17 billion. Kodwa kuyalungiswa yini khonokho ngapha kubanjwa iZigi ngapha kuxhokolwa lokhu nalokhu kuyalunga yini khonokho sibanda?
Nyakuzwa Dube esintwini sithi kuwoniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo. Nxa kuvele kungela kukhulumisana kulanto engaphuma. IZimbabwe kayikhulumisane le World Bank le International Monetary Fund. Bonke laba bonke abakoleta akulalizwe lingela security. Isquirity azimangalisi. Igolide silalo la singalidinga kuhle kuhle ngokuthembana njengoba ngitshilo ngaphambilini ngokuthembana babantu. Igolide leli liyabhadala isquirity within a day. Mina ngibona kuzaba lempumela ikakhulu nxa kuyokuthi bahlangana. Okubi ukuthi kuthiwe asisadlali lawo ngayo emadumbeni ufike ngakibo kamngane wakho akuxoshana nisadlali lawo uyezwa njani. Kodwa ngabuya likhulumisana ngithi labe likhulumisana imlota libonisana. Laba abacebisa isikuthi bayakhona ngalokuyatshelana ukuthi siyalincitsha lokhu siyanciba lapha siyasanctiona lokhu siyakwenza lokhu. Okukhulu ukuthi akukhitshwa ama-sanctions abantu basebenze njengomhlaba. I-America la ithatha umnotho wayo njengoba ifuna lowo mnotho lapha eZimbabwe. Lathi sisale sinothile siphile singabantu sifanana ngokulinganayo.
Mnumzana Patson Sibanda okubandla leZANU-PF njalo uthakazelela ukuhlolisisa ezomnotho. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Ake sizogibbs Dube xoxa njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungule ezomnotho ekwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Kuvele kulobudlelwano phakathi kweZimbabwe le-IMF ngoba sile squirit esikhulwana. Phinde kule athwa ngama-special drawing rights. I-IMF kayisiyo inhlanganiso ehambelana lezombusazwe obawo njengokwemali. Kuthi ukuthi kuqakathekile ukuthi loba nxa usiba lukhulu owesiphala seZimbabwe eseguqula imithetho ihambelana nemali, hayi kahlale phansi lezikhuthamfundo lezazi ezikhuluma ezemali ukuze anikwe laye abone omunye umngqondo otshiyeneyo.
Yes, ngathi kodwa nxa bebuya khonapha-ke bezebonana leziphathamandla ze-IMF kanye leze-World Bank kuyaphumani nxa sikhangele iZimbabwe.
Ye, into ephela ukuthi nxa sikhuluma ngesikweleti esangaphandle esithi yona yi-international debt, kusoba lukuthi uhulumende wethu adinge indlela yokuthi isikweleti sakhona sibe lula. Abasoze batsho nje bona ababuya khona kodwa nje lantsho lathi siyazi nje ukuthi isikweleti sesikhulu. So singacabangela nje ukuthi kungaba lokukhulumelana ukuthi engxenye ukukhitshwa okwenziwa izimali zakhona ezesikweleti zikhitshe zilutshwana. Kodwa ukuxolelwa, hhayi angikhole ukuthi singaxolelwa isikweleti sakhona ngoba sesilesikhathi singakahlawule interest.
Yes, siyabona njalo ke ubaba uJohn Mshabano. Kuya ngapha ngesikhathi iziki kungasakhanyi lokuthi limi ngapi nxa sikhangela khonokho ke ukuthiwa ngama-exchange rate ankhona. Abanye bathi 1-17, abanye 1-14, abanye bathi njani njani. Pho nxa kunjalo sibili, kambe bayakhulumisana bethini nge-currency yeZimbabwe nale?
Yena uJohn Mshabano uthi yena uthi ancintisana lokunqoba umsika omnyama. Mina angiboni kule nkinga mfowethu ukuthi nxa imali ithengiswa emsikeni ovulekileyo lama-bank lawo ele-rate awo ama-rates ayatshiyana. Lokhu ungaziwe e-South Africa usithi uyathenga amarandi uthwele amadola uzangena amabhenki atshiyeneyo ama-Beirut change atshiyeneyo bayebe behlawula okutshiyeneyo akwethusi. Okuza kwethusa nxa i-rate yakhona isiphezulu sitsho thina i-rate esemsikeni emnyameni. Kodwa angiboni ukuthi balenkinga ukuthi owakhathesi i-rate engaphandle liphejampsha.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho ukunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Weziphathelane leMelika owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump namuhla umise umthethwandaba ekuqaleni kokuthoniswa kwecala lokufumbathisa owesifazane ophila ngokuveza umzimba emphakathini unkosazana Stormy Daniels. Lokhu ngokuqala ukuthi owake waba ngumongameli athoniswe icala lobugebengu. UTrump kuthiwa wapha imali engamadola edlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu, i-130,000, igqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen, yena oso agwetshelwa icala linye. UCohen laye ngomunye wabafakazi kuleli cala. Namuhla bekukhethwa abazaphathisa ekuthonisweni kwecala leli ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Uma ukukhangelisisa from just nje ku-behavior yabantu ungacishe uthi awulacala lapha abantu abaningi banokuthandana labantu lanani, but into ekhona eqhakathekileyo yikuthi kulezi mali ezaphumayo ukuvala ukuthi uSidomi Daniels akhuluma udaba lolo, and lezo zimali kukhanya ungathi imali zakhona zi-interfere le-Campaign Finance Act engavumeliyo ukuthi ungenza into ezifana lalezo like ukusebenzisa imali yecampaign for vote buying or for suppressing ikuvala inews ezingathi azikubeki ngendlela enhle ebantwini. So uTrump, yes, imali le wayibhadala, and singazi njalo ukuthi uzoplida guilt ukuthi uyavuma ukuthi hayi imali ngayibhadala, noma uzoqhubeka ezama ukuqamba amanga esithi le mali yayingeyama-legal services yayenziwa nguloya wakhe. Uloya wakhe unguye now say you witness for the state evuma ukuthi hayi imali le uTrump wathi ngiyibhadalele umuntu ukuthi angakhulumi. So abantu bathi if abantu abaningi bebekwazi lokho before election ka-2016 babengeke baze bamvotele uTrump.
Ngokubona kwakho, ubona ungani uTrump uzatholakala elecala na nxa sikhangela ubufakazi lalokho sekukhulunywe phambilini kwaleli cala?
Well, sengingathi ekutholakaleni elecala kuzodependa jury, ngoba siyazi ukuthi umthetho wala e-America ukuthi ugwetshwa ijury. Ijury yiyo edisayidayo noma ulecala or awunacala. So siyazi ukuthi abochuchisi bazoqhubeka batsho bona bayibeke indaba yabo the way abayizwisisa ngakhona lama witness abo abalawo batsho ukuthi uTrump waphambanisa lapha lalapha, and then idefense kaTrump layo izoza itsho ukuthi izinto lezi ngamanga noma liqiniso, and njalo batsho whether umthetho wephulwa noma awuphulwanga. Kodwa okusalayo ekugcineni ijury yizodicida, and into ephambanisa kakhulu ngodaba lokuthi decida ijury yiyo leyo ukuthi umuntu oyi-one kuphela angakhona ukuthi atshintshe udaba lonke, ngoba oyi-one angahlakavumelani lakho ukuthi cala then icala lonke then uzotholakala ngelacala. So sizodependa ngejury ke lapho.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ngolunye udaba oluphathelane lezeMelika, uhulumende wakele Israel uthi uzaphindisela kulandela ukuhlasela okwenziwe yi-Iran ngomgqibelo. Kodwa umongameli Joe Biden welemelika utshele i-Israel ukuthi ingaphindisela njalo, iMelika ayisoze ingenele kulimpi. Inani labantu baseZimbabwe asebebanjwa ngumkhuhlane wechukela owe-diabetes lowe-high blood pressure libikwa seliqonga okwethusayo. Lokho kubikwa kubangwa ukuguquka kwempilo okugoqela ukudla okucholekileyo kakhulu njalo lokungeluli imizimba ngemfanelo, ama-exercise. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende weZimbabwe okwamanje ubhekane lodubo lwabantu abaningi abasakhulayo labadala abalomkhuhlane wechukela le-high blood pressure. Izibhedlela zikahulumende ziyehluleka ukunika izigulane imithi yokwelapha imikhuhlane lo, okwenza bezithengele amaphilisi endaweni ezithengisa imithi. Isakhamuzi seChabalala koBulawayo, unkosikazi Catherine Manga, uthi ulomkhuhlane wechukela o-high blood pressure kanye lowamathambo.
Mina ngilomkhuhlane wechukela i-BP, amathambo. Ngiyacha empilo. Hayi empilo yasiphatha kuthi kodwa udubo ngudubo kuthi siyashorwa sesithathila maphilisi avandi yethenga. Konafo awula mali yokuthenga maphilisi. Kodwa hayi amadokotela yasiphatha kahle. Amaphilisi akhona fifi wodwa. Afuna $16. Ngiyafaka kwamathambo. sifuna manje $21 khona fangina imali
esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Agnes Ndlovu uthi laye ulemkhuhlane efana xathu lekankosikazi Manga
hayi imkhuhlane ehlasela umuntu esekhulile ibamnenga mina ungiqinisa kakhulu ukuthi singufa kwamathambo ngilale ichukela le BP ayanathi ayinganathi izinto ze-Greenwelt kwaba ngani ukuthi icoso lo kusiba ngani ukuthi wasokuphela edu but uphinda kuvuke
osakhulayo unkosazana Silindele Ncube uthi usanda kubanjwa umkhuhlane wechukela
sugar diabetes nyelapha metformin yoyinginathayo ayikuthi mina vele ngangithanda izwithi vele ngithanda into ezimnandi so ngangakwazi noma ngingadlanga ngangithanda ukudla okumnandi kodwa ngezwa ngilesiyezi ngangichaya likhanda ngaba lesiyezi
ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuba alondoloze ukuhlanzeka ukudla kuhle lokwelula umzimba sikhathi sonke enye yengcwethi lezi ngusikhwica mfundo solwayo ngwenya osebenza empilo general hospital lapha ukhuluma ezimele
kuzokuthi umkhuhlane we diabetes lo uthiwa ichukela uthiwa ikhwelile umzimba uyawusehluleka ukuthi ubambe ulungise kuhle uqondise ichukela emzimbeni wakho kulo sitho okuthiwa ipancreas siyabe singasayikhiphi-ke into okuthiwa i-insulin kutholakala abantu abaqatha njalo abenemzimba emkhulu uhambelana lowe-blood pressure yikho kuqakatheke ukuthi abantu bebe-exercise bengazi baba izidudla kakhulu bengazi ukudla oku-refined kakhulu okwesikhiwa
akwaziwa ukuba bangaki abantu kwele Zimbabwe abalemikhuhlane le inhlanganiso yamazwe omhlaba eye World Health Organization ithi kusukela ngomnyaka ka-1990 kusiyafika umnyaka ka-2019 inani labantu abalomkhuhlane we-high blood pressure lakhuphuka lisuka kuzigidi ezingamakhulu ayisithupha lengxenye 650 million layafika phose i-billion lengxenye i-1.3 billion inhlanganiso le ithi umkhuhlane wechukela lawo usuhluphile emhlabeni wonke jikelele ikakhulu emazweni aswelayo okulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 422 million abalesifo lesi ithi abantu abayisigidi lengxenye 1.5 million babulawa umkhuhlane wechukela ngomnyaka emhlabeni wonke jikelele ngimele umsakazo we-studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
lilalele kumsakazo we-Studio 7 sisakaza sise-Voice of America e-Washington DC eMelika Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu linabaleleli be-Studio 7 elithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ninjani basakazi bethu abahle, ngiyaphinda njalo ngiyavela noma nje ngingakaze ngizwe ngiba zifundwa izicelo zami noma izikhalo zami. Engithemba ukuthi ngolunye usuku nami hayi ngizozwakala emsakazini. Siyakhala Studio 7, siyakhala nyazani PF. Bantu umntwana ongakhali ufele ngembelekweni. Sesihlukumezeke kwenele. Nathi sesidinga ilizwe lesithembiso. Siyalidinga singabahlali, singabantu baseZimbabwe. peace singataba asaba abaphat noma ngitaba holy ebezan pf nabo bonke abayilandelayo yobakithi singathi bakithi inhliziyo zabo ngezinye imini ungaphuma usathana banawo bezwe izikhalo zabantu siyakhala ngezan pf enough is enough sesibekezele kwenele asisayidingi please zan pf dedela nabanye ngoba inhliziyo zenezo ezimbi abanazo azinobangenisa ezulwini lokho bakwenzayo kuyisikujezisa izakhamizi abantu basezibakubaningi kanje begcwala umhlaba ngenxa yezan pf izikhalo zalabo abantu zizobizwa kubona ngisho sebedlule emhlabeni ngoba le nto abayenzayo abezan pf nabalandeli bayo nabaholi bayo ifana nje nombukazwe lento abayenzayo. Ngiyabonga Studio 7.
Amathona emsakazweni omuhle. Siyabonga ukuthola izindaba ezilohlonze sivela khonapha kuStudio 7 ezindana zonke ejikelele lizweni sezimbabwe. Kanti kunganjani bakithi bakamthwakazi ukuthi khonapha nxa singabe siphawula imbono yethu kube le ndawo kumbe ngithi amalanga lapho elamukela khona imbono ebhaliweyo kungasima voice imbono esingabe siyifake sithe sakuthayipha nje amafitshane sabhala esikhathini abanye ukwenza ama-voice kungani kuyabahlupha kunganjani kube le ndawo lapha esithayipha khona sibhale kube sokubalwa njengamafitshane. Igama lami ngovukaniso sekezimapisa.
Siyakubona basakazi linjani. Mina okhulumayo ngungehla wansuzo asilankosi okuthiwa yimutapa evela emashonaland. Lokhu ngokwemashonaland uzoba yinkosi yemashonaland. Naye upresident uMnangagwa ngowemashonaland not emathebeleni. Lokhu abahlale bekwazi konke lokhu ukuthi ngeke bafa baba zinkosi noma upresident kwemathebeleni. Sizokulungisisa lokhu.
Sibonge ithuba sesivela kuphasike emakhaya. UForest Road ufile ngendlela emangazayo uzibuza ukuthi kanti uMP bonke laba abayemathebeleni umsebenzi wabo ngowani njengoba sebengenile manje bathuli zwi umgwaqwana ubonile ufile. Okwesibili esikunanzelelayo kupolitics i-ANC seyi-adopte isitayela sezanu esokusebenzisa amakhoti ukuhlala embusweni. Bavimba uzuma manje khonokho bekusenziwa izanu ivimbo kasukuweli so i-ANC lezanu sokuyinto eyi-1 baza kubona lawa ama-South African anti sisuke eZimbabwe manje esikubona kusenzeka izanu PF isembusweni nje ngokukhohlakala kwamakhoti eZimbabwe. Ngiyabonga ngumasenga ngobulawa ephumula emadokini.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu ngeWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zonalezo ezithi +12024650318. Good Life Talk namhlanje sikhangela isimo sendlala embi edalwe kungani kuhle kwezulu ngenxa yesigudumezi ese El Nino esokuguquka komkhathi. Singake hlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe uveza ukukhathazeka ngombiko wesikhulumeli seZANU PF uMnumzana Chris Mthwangwa othi ibandla lakhe yilo elizakhokhela uhlelo lukahulumende olokwabela abantu abalambayo ukudla elizweni. Iqula likahulumende weZimbabwe likhona emhlanganweni omkhulu wokuhlaziya umumo womnotho emhlabeni we-IMF leWorld Bank eWashington DC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesihla namhlanje olivalelisayo ngudaboka Ncube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.